Emhlanganweni owenzelwe emzini wakhe weState House eHarare, uMnangagwa uthe uhulumende akalayo imali enele ukusiza bonke abalahlekelwe impahla, yikho ekubone kufanele ukuthi abanxuse bacebisane ukuthi bangasebenzelana ngayiphi indlela ukunceda abawelwa ingozi.
This is why I called you, that as industry and commerce, what can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engikubizele khona njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo, kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo ukuze labo abanelisayo bacabangisise ngapha, bazibuze ukuthi bengasiza kanjani.
UMnangagwa uqhubeka wacela amankampani wonke yaselizweni ukuthi ancede ngayo yonke indlela izabelo ezawelwa ingozi yecyclone Idai, akhethe ukuthi iziphi izikolo, amabholoho, imigwaqo loba izindlu abangazilungisisa kuleyo ndawo. Uthe amankampani azakwakha izikolo lemigwaqo alakho ukunikeza amabizo alezo zakhiwo ngamabizo amankampani abo, ukwenzela ukuthi izizukulwane zibe kwazi ukuthi yibo abazakhayo. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwane bezimbabwe lamazwe omhlaba wonke, uMnumzana Sibusiso Moyo, uthi kuqakathekile ukubambana ngesikhathi sengozi.
Yinto eqakathekileyo kakhulu ngoba upresident ubone indaba le ephele izimbabwe, asikaze sibe labantu abafileyo kanje elizweni leli ngemuva ngaphandle kwempi abantu abafaya during the war. Kodwa kathesi upresident uthethiwe adlaleli ukuthi amabhizimisi babuye labo yezintuthuko konke le ndaba zabo, ukuthi labo bapreje ukuthi izibhedlela abangazithatha yiziphi, izikolo abangaziyakha yiziphi.
Lokhu kugcizelelwe ngumphathi Ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, uNkosikazi Thembiso Nyoni, othi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lungezelele kulolu oluqoqa elizweni.
Bona ngani kuhle kakhulu iZimbabwe iyamangalisa ukuthi ngale idisaster sithengisele ukubambana, sathengisele ukuthandana, sathengisele ukusebenzela ndawonye. Njalo I think limzwile ukuthi upresident ubebonga kakhulu ukuthi abantu abakwenzayo uhulumende uyabonga, njalo nalokhu abafuna ukukwenza siyabonga kakhulu, ngoba ngaphandle kokubana sizenzele thina njengamaZimbabweni, siyaqala silokhu seyeme kwabanye abantu, siseyiswa njengesizwe esikufunayo ukuthi sisime sodwa, sizimele, sithandane, sithengisele amanye amazwe ukuthi lathi kukhona esingazenzela khona.
I-SPA Zimbabwe ithembise ukubhadalela abantwana besimani bani angamakhulu amahlanu 500 indleko yezifundo ezikolo eziseduzane leHarare, ukuthi i-Pro Plastic ithe izakwemba izibhola lezingama-25 ithenawulayo ibuye lempahla yokufulela izikolo zonke zeshimani mani. Inhlanganiso yabachola impuphu leFulawa eGreen Millers Association of Zimbabwe layo ithembise ukusiza ngokudla kwabantwana bonke bezikolo ezizabeleni ezelwe ingozi. Kodwa uMnumzana Anele Moyesa Kamuzi seHarare uthe loba kuluhlelo oluhle olwenziwa nguhulumende kulusiza ukuthi kuqhamuke udaba lokuthi sekulabanye asebebanjwa betshontsha loluncedo olubuthaniswayo.
Mina njengomhlali weZimbabwe ngiyafisa ukuthi bonke laba abafake izithembiso phambi kukapresident bazagcwalisa izithembiso zawo. Njalo siyakhala ukuthi abanopresident engafaka ama-measures ukuthi lezo zinto eziyabe zifakiwe ngabantu tholakala siya ebantwini laba abamele bazi bavale njalo lobudlwangudlwangu lokutshontsha.
Lokhu kuza ngemva kokuba ngeviki edluleyo kubanjwe amadoda ababili edolobheni leRusape abafunyenwe bethwele impahla ecazelweyo ukuthi ibitshontshwe eshimanimani zithethwe kulezo okumele zisize labo abawelwa ingozi. Iningi labantu lithi kuza kuba nzima ukuthi uZulu athembe uhlelo lokubuthanisa usizo okwenziwa elizweni lonke ukuthi ngempela luzaqondiswa kulabo abawelwe ingozi nxa uhulumende engaphume egcekeni ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokwabela lolu sizo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uvele ehleze esolo kakhulu ngokwehluleka ukulungisisa ingozi ezifana nale ngokungabeli imali enelayo esikhwameni se-Disaster Management Fund lapho ehlela inhlelo zendlela kahulumende e-budget eyiyo ekade izaphathisa ngesikhathi esinje. Mele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe,